ezitaradeni phose zonke zakubulayo abantu sekuyubunyonyo bethengisa ukudla kufana lechukela impupu amafutha la yonke impahla edingakalayo empilweni yansuku zonke iningi labathengisa lithenga khona ngoba lithi kuyathengeka kule mavenkilini amakhulu umnumzana Chaka Moyo ohlalela ukuthi le court park obulawayo uyafakaza
phandlise kungcono compared to amasupermarket amasupermarket seduru okunye okunzima amaprice angikhona vele hayi hayi akusathengeki ngisho so we RTGS ona le be senza nge black market rate futhi la nxa ule card la ngikhona vele uzama ukuthenga kula nto vele ophuma la so sesi opt ukuthi kungcono sizithengele phandle lapha imali ekhozenini yamashop lokho kuphandle lokho kungcono kakhulu kuyathengeka
isinkwala so sithengiswa phandle umnumzana Max Bobo uhlala emakhandeni uqeda kuthengela imuli yakhe
hayi sibili kunzima kakhulu mina ngizobona imizekeliso ngesinkwa abona isinkwa sesidura kabi emashop kuluma ukuthi ngo-dollar 5 rand esho phandle siyidola ithukele i-$2 5 rand phandle i-$2
kugcwala abantu abaningi bezothenga kugcine kungahambeka edolobheni lakobulawayo imigwaqo yonke sewufakwe ama-grocery athengiswayo umnumzana Sibusiso Sibanda uyakuthakazelela lokho
i-grocery phandle ichiphile kula phakathi lawe ngawuthenga even lama-rates angikhona kuyabe kuthiyele hayi phandle ku-right ngoba emashopu vela kuyenzi kuyadula even lama-renta zangikhona adula even lezinto zangikhona ziyadula konke kuyadula so sesibomba ukuthi phandle mbona yikho lapho kungcono khona ungaswelani uthola konke mpuphu chukela amahlamvu akhona lezi gosi esithenga phandle
unkosazana Kero Nkomo uyasebenza kodwa uhola imali yakhe ngemali yezimbabwe ama-RTGS uthi kabasoli abathengisa phandle
because phandle izinto zichipha and phandle akula ma-qs abantu bahamba besiyawodanye i-RTGS and ngoba abantu abaningi bahola i-RTGS so abanye abaningi khonapha babe bena-connection nabantu bona laba abahola i-RTGS so ba-prefer ukuthi anike umuntu lana ahambe ayeswipha izinto ngamakhadi abantu so that umuntu lana abuye azothengisa maybe ne-price ephansi maybe less than ne-20 cents or 40 cents or 30 cents so that bathole i-US dollar
abamabhizinisi amakhulu athengisa ukudla bayakhala kukanti abanye babo bathi bazagcina bevala ngoba-ka akuselabathengi ukhosazana Mildred Nsingo ngumanaja we-OK supermarket kobulawayo
into esikhona kulezi nsuku yokuthi i-business is very low abantu these days sebele system yokuthenga ngelokhu ze ngeswipe besiyathengisa phandle kusenzela ukuthi bathole ama-US dollar lama-rands so it's now affecting us as the community factor business these days is very low iqiniso ikhona yokuthi isimo singaqhubeka kunje abantu besiyathengisa phandle ama-business amaningi azavalwa ngoba njengakathesi so business is very low otherwise abantu abaningi bazalahlekelwa imisebenzi labantu abasoze bekwanisa ukuthi baqhubeke the daily standard because these days business is actually very low due to the system ukuthi abantu bathengisa phandle befuna ama-rands lamadola
ukugugudeka komnotho kuya phambili kwele Zimbabwe abamabhizimisi sebezenzela umathanda bekhweza intengo yokudla mahlayana osokwenzeka uhulumende wakhipha umbiko wokuthi uzajezisa abenza njalo umphathintambo wazamabhizimisi lokuthengiselana usekayinzenza izolo utshela phephandaba le-chronicly ukuthi abamabhizimisi okuthenga lokuthengisa kumele bahlangane bakhulumisane ukuze intengo yezinto yehle ngimele studio 7 kobulawayo ikhamera ngoyeza Jesus Banda.